So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni kwestudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-24 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili 2 million ngesikhathi igciwane le-coronavirus selibhahile elizweni.
Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Kubanjwa abatshayeli bezimota zohlobo lwama-trucks obulawayo bethwele impahla ezicathangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana ezisanda kwedlula.
Sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu, kanti nokushona sokushona abantu abashonileyo kusukela emdlakela abadlula amakhulu amathathu.
Izakhamizi zeShabe eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi engantshontsha engabotshwa, osekudale ukuthi izakhamizi zilahlekele izifuyo zazo eziningi.
Atshontshela inkomo, ithokazi lenkomo nxa ngitshontshela ngalidinga 3 days ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labantu asebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili ngesikhathi igciwane le-coronavirus selibhahile elizweni. Abantu abaningi kade bemadolonzima kunyanga ezedluleyo, kodwa ngenxa yokubhubha kwabantu abaningi nokubanjwa igciwane le-coronavirus sebesiyahlatshwa ngobuningi. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 ubhodabhode eHarare lapho kade kule ndwendwe eziningi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje abantu laba bephansi kakhulu kule nani labantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million okukhangelelwe ukuthi bahlatshwe ukuze ilizwe livikeleke kubhubhane lwe-COVID-19. Uhulumende uthenge amajekiseni afika izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amanye amajekiseni akhangelelwe ukufika elizweni isigidi esisodwa, okutsho ukuba kuzahlatshwa abantu abathe xaxa. Ekhuluma ekuqaleni kwayo naleyi viki, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 sithi yiyo yodwa indlela yokuzivikela kulolu bhubhane.
Lokhu sibona inani labantu abalawo lomkhuhlane lababhubhayo jiqanda.
Umongameli ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe njalo alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kugcizelwe ngomunye udokotela wezempilakahle, udokotela Gerishaba, yena othi kumele uZulu aqhubeke elandela iziqondiso ze-WHO ezikhuthaza ukuqhelelana, ukugeza izandla lokugqoka amamaski.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Xa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga aseyenzakale kwelethu lelela. Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski.
Kumalanga ayisikhombisa kusukela kuviki edluleyo ngolwesihlanu kuze kufike kuviki yonale ngolwesine, wahlatshwa abantu abafika 344,948 okulinani eliphezulu ngeviki eyodwa nxa kuqathaniswa lenyanga ezisanda kwedlula. Ingcwethi kwezempilakahle zicabanga ukuba izinga lesine kumbe ulevel 4 lokulwisana ne-COVID-19 sokwenze umumo wabanganeno, lanxa zisithi kusasekhatshana ukuba abantu bakhangelele lumkhuhlane lomkhuhlane phansi ngisikhathi nani labantu abagula lomkhuhlane lisiya likhuphuka sekulabantu abaningi ababhubha ngalomkhuhlane kulabantu abangamachuma isishiya galolunye lanye 91 ababhubhileyo izolo kutsho ugatsha lwezempila kahle lolu gatsha luthi kulabantu abadlula inkulungwane ezimbili 2265 ababanje bele gcikwane kumanani awethulwe izolo isigaba seHarare esilabantu abangamachumi afike phose amane 38 ababulewe yi-COVID-19 izolo silobunzima obukhulu umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abafika phose inkulungwane ezintathu 2161 elizweni kusukela ngombimbitho onyakenye ngimele isitudio 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kubanjwe abachayeli bezimoto zohlobo lwama trucks kobulawayo ababili bethwele impahla ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana isibanda kwedlula. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Bednikho Ncube utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi imota lezi ebezithwele impahla ebiza amarandi azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 bezilubhekise kwele Zambia. Khona kwele South Africa kubikwa lokhu kubotshwa abantu abacatshangelwa ukuthi bantshontsha impahla ezitolo kudlakela olwaqala abantu besithi babhikitshela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Yebo ukuthula ngathi sokukhona ke nokuhlasela lokho bekutholakala ngathi kwehlile kodwa abantu abatholakala baneimpahla lezi abangakwazi ukuchaza ukuthi bazithatha kephi bayaboshwa sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu kanti nokushona kutholakala sokushona abantu abashonileyo kusukela lomdlakela abadlula amakhulu amathathu namachoma amathathu abafe kusole sigameko ngoba indawo efana nabo Phoenix eThekwini kutholakala bese kunodlakela olubangelwa ukukhethana kwabantu ngokobuhlobo kumbokuhla.
Yena umnumzana Jacob Zuma sizwa kuthiwa uke waphuma kancane ejele ukuyabeka umfo wabo. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani abantu bamamukele na lapho ephumile ejele?
Lo wayesengumongameli umnumzana uJacob Zuma ngempela uyowayongcwaba umfo wabo lo omelamayo ngemva kokushona okusho ukuthi ekuphumeni kwakho abantu abaningi bazamile ukuthi bayofika emzini wakhe lapha enkandla kodwa kudunuse ukuthi bathole ukuthi kambe ngabe bangakwazi ukuthi bambone na. Lokhu kukhomba ukuthi abantu basamjabulela njalo kakhulu kanti sizwe nalo ophethe osayindina nkulu eyase KZN eqhubeka eqhuquzela umongameli welizwe ukuthi kufanele ukuthi bamxolele umnumzana uJacob Zuma ngumongameli welizwe ukuze akhushwe enkantolo angaze athathe lezinyanga ezilishumi nanhlanu egwetyiwe njalo esentolongweni. Lokhu kubonisa khona ukuthi usenabo abantu abamsekelayo ngoba naseThekwini kubonakala imoto eyiningi nazo edolobheni zibhikisha ngosuku lapha kade ephume khona besithi akakhushwe.
Lona udaba lwakhe lokuthoniswa kwakhe luhamba njani olokuthoniswa kwamnumzana Zuma?
Lolu daba olusenkantolo yesekela mthetho selizwe lusabekwe eceleni ukuthi balinde ukuthi banikeze isinqumo sabo phezu kwesicelo sabo sokuthi aluhambanga kahle ekugotshweni kwakhe ngoba kwakungafanele ukuthi ngabe laqala inkantolo yesekela mthetho selizwe kodwa lafanele liqale inkantolo eyiphansi ngakho kusalindiwe njengamanje ukuthi sithole imphumela. Kanti nalolu olukhulunywa emgungundlovu olwendaba ke eyamacala okukhwaba niza nokutshontsha luye lwehliswa lahlehliswa ngoba kade kunesicelo kusuka kubameli bakhe ukuthi kufanele ukuthi abe khona ngaleso sikhathi uma icala lakhe lihamba ukuze akwazi ukuthi abameli bakhe bakhulumisane naye makukhona izinto abadinga ukuthi baziphendule. So luzoze libuye lapho kuyinyanga esingena kuyeka August mhlaka 10.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Owalwa impi yenkululeko
engomunye wabaholi bevuyo lezibra umnumzana Bonus David Hlabangana kasekho. UHlabangana ngomunye wabotshwa lenkokheli yebandla lezaphu ebalisa abomnumzana Dumiso Dabengwa lo Lookout Masuku nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Ukuthona kukaHlabangana kuza ngesikhathi abantu bethandabuza ukuthi kungani inkokheli yezaphu ingaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana.
Okumele sikunanzelele ukuthi akuzange ngitsho langaliphi ilanga abantu bezanu bathande abantu bezaphu kumba bezipho. Ngitsho la one day ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kudala kuye kwazama ukubanjaniswa abakade besilwa bekuviwe lezaphu izipra lakade bekuviwe lezano izandla ukuze kuba kubunjwe iqula labalolo benkululeko ukuthiwa izipha. Uzananzelela ukuthi khona phana behlulekile abantu bezano ukuthi basebenzisane labantu bezaphu ongangokuthi vele kakuthandwana. So angikholwa mina ukuthi kule ndlela esingakhangilela khona ukuthi abantu bezano banika abantu bakithi isicoco sokuba ngamaqhawe esizwe ngaphandle nxa kungabantu abazwayo kakhulu. Okwesipilo zananzela ukuthi abantu bezano ngabantu abafuna ukuthi nxa besinika umuntu lutho bangamnikeli ngemsebenzi yakhe kodwa bamnikele ngokuthi besebenzisana njani labo. Yikho abaningi akade bengamaqhawe esizwe ababephiwe isicoco ngabantu ababekuzano. Nxa sebephumile kuzano sebekwezinye indawo bebengasasiphiwa leso sicoco sebejeziswa sebekhawuliswa. Okwesithathu ngizafuna futhi unanzelele ukuthi nxa izano ingaqala ukunika abantu bezaphu lezi price sicoco lesi kuzagcina kusiba lo mbuzo ukuthi hawu nxa amaqhawe sizwe awezaphu emanengi kangaka kanti lina abantu bezano lalwa lingaphi. Ngenxa yokuthi iningi labantu abakuzano yimjibha asobantu abayempini yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bancitshwe leso sicoco sokuba ngamaqhawe esizwe.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ikakhulu ezake zadala amacala zidlela evalweni kulandela ukuxotshwa kwezinye zazo kuyona le iviki. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala khona le umnumzana Difa Wajabi Bango Dube.
Udaba lokuxotshwa kwabanye abaseZimbabwe babuqande sekuludaba olusetshiye abaningi kakhulu bethukile kakhulu njalo bengasazi ukuthi phambili kungabe kuminjani ngoba njengoba sisazi ukuthi bakhona abanye abangakazitholi incwadi iloba nje noma bengelawa amacala njalo kukhona abanye abasanikwe iminyaka emlutshwana okuyinto yokuthi abaningi abasazi ukuthi mhlambe kuzathi nxa kusiyafika ekupheleni kweminyaka yabo leyo mhlawumbe sithi noma nxa ukuthi baphiwa iminyaka emibili ukuthi bazabe sebegcinwa bazaphiwa njalo eminye yini noma sebezagcina bebuyisela labo futhi ngokunjalo. So okuludaba oluthiye kule confusion enkulu kakhulu phakathi kwabantu bakithi abantu baseZimbabwe.
Siyabona ukubana kuthiwa labo abaxotshiweyo labazaxotshwa ngabadala amacala lokhu kuphatha njani abanye khona ngapho ikakhulu abayabe beke badala amacala njalo nganjani amacala khona okuthiwa ngabantu abahanjiswa ekhaya ngenxa yawo.
Labo esebakhe badala amacala bacheke kakhulu sebedlala evalweni ngoba bengasazi ukuthi ikusasa labo lizoba limi kanjani ngoba into leyi kube yinto abantu kade bengayicabangeli ukuthi into mhlambe engavele yenziwe masinyane ngesikhatshana esifitshane kanje. Ikakhulukazi nxa sikhangela ukuthi ngesikhathi sakathesi indawo zase-Africa ngale kuboZimbabwe ngale indawo esiyibala ngokuthi i-red zone as far as i-COVID is concerned. So bekuyinto abantu kade bengacabangeli ukuthi mhlambe ingenziwa ngesikhathi sifichane kangaka. Amacala kakhulu esibona lapha na bewabala ngoba nxa sithi siyakhulumisana lawo abe home office bathi bona amacala ababalayo lapha abadinga abantu ababulala abantu ababandakanyeka ekubulaleni abantu njalo ngamacala afana lokukhwabanisa njalo ngamacala afana lokudlengula njalo kungazuthi kudlengula kanye kodwa kuyikuthi wakwenza waphinda bathi yikho lokho okwenza ukuthi bathi bona abantu abanjalo abasabadingi ukuthi bahlale njalo kulelizwe bathi bona ngicela ukuthi ababuyele emazweni yabo lapho bavela khona.
Umnumzana Difa wajabhi Bango Dube isizalwane seZimbabwe isihlala kwele Bhilitani ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseLondon. Kwezemaphandleni izakhamizi zeShabe kuward 10 eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi angantshontsha engabotshwa osekudale ukuthi izakhamizi zilahlekelwe izifuyo zazo eziningi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxelazo zikhala ngokuthi lawo masele ngazabotshwe ngemva kwesukwane ezingatsho lutho ayabe sekhululwe aqale njalo umkhuba wawo wokutshontsha. Umnumzana Sikhona Dubo oyisakhamuzi seShabe uthi walahlekelwa inkomo yakhe wayibona ngesigogo esihlinziwe.
Ngatshontshelwa inkomo ithokazi lenkomo nxa litshontshelwa ngalidinga 3 days ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo lenyama efresh ukuthi ithokazi lelo lalibulawe njengako izolo khonapho phakathi emasimini igcwele ezihlahleni inyama liyana lezimbiza ezazikhonapho lenyawo zabantu okutshengisa ukuthi ibhesi yakhona vele okubulawela khona izinkomo. Izifiyo zethu ziyaphela sile minyaka ethize ziphela ngabo.
Ezinendalo isakhamuzi umnumzana Zekias Masuku uthi wacatshelwa zinkomo ezilitshumi.
Ngingacatshelwa zinkomo lapha ezingutheni ngalandela ngabe theni kwajengajenga ayizahamba chose. Angazi ukuthi uhulumende angasincedisa ngani ukuze sivikeleke kuloku busela okukhona lo njengoba bebotshwa bephuma vela sisakwazi ukuthi kathi manje indaba zethu sizitshele bani sivikele bani ukuze sivele ukuthi asincedise.
Umnumzana Elias Bindi umgcini sihlalo weThuli Farmers Association uthi abalimi basenkingeni enkulu kakhulu ngalezi zigilamkhuba.
Ukutshontsha kusukusela enkukhwini, idonki, imbuzi, inkomo akulanto engatshontshwayo. Siphakathi kobuzima siyafisa ukuthi ngabe siyalithola usizo lokuthi mhlawumbe ngabe kuba nomthetho oqinayo okuthi nxa umuntu ebanjiwe ajeziswe ngokusemthethweni.
Amazwi la agcizelelwe ngukhansila kaward 10 eShabe umnumzana Amon Clinic ngathi layo osanda kutshontshelwa inkomo.
Ngikhuluma nje lapha abafana laba lo leader wabo uSgwindira ibizo lakhe elinye nguValentine. Umfana lo wabuya lapha watshontsha inkomo zingu-2 watshontsha edamu wahamba wayazithengisela phandle endaba nkulu simbambile. Ule team yakhe asebenza layo la fana abamaplazi engiyabo Khaliphani khuluma nje icala lakhona lisemapholiseni. So kangikwazi ukuthi mhla kuqalisa ukungena emakhothi nizababona sebekhona njalo or what.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uinspector Loveness Mangena uthi umsebenzi wamapholisa yokubopha izephulamthetho njalo kwenzakala emthethwandaba kungaphezu kwamandla abo. Umangena uthi kuyenzakala ukuthi izibotshwa zibhadale imali yesibambiso emthethwandaba ukuze zithoniswe zivela emakhaya bese zisenza imisebenzi yazo yobusela okudala ukuthi izakhamizi zicabangele ukuthi amapholisa kasebenzi. Ukhuthaze abafuyi ukuthi babekele amapholisa ngokuphangisa lapho inkomo zabo zicatsha njalo bazifake le mthiso. Kusenjalo bephethe isihlalo somqondiso ogatho lezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Lifias Masukume Kasekho ngemva kokuhlaselwa umkhuhlane we-COVID-19 uMasukume ubhubhele esibhedlela se-UBX kwabulawayo izolo ekuseni. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kulesi sabelo liyaligonga ngesiqubu selokhu kuqalela inyanga. Sixoxele omunye olaliswe esibhedlela sababanjwa igciwane le-coronavirus ese-isolation ephakama eGwanda othi isimo sibi.
Mina ngingene lapha ngemane izidumbu seziphumile 11 khonapha fansi wami khona lapha ngizikhanele daily abantu bakhona vele angena ahlaphume abantu bayafa abantu bebhurispeki and obey amaru mbuzi leso niko enge kuwadlula kodwa ukufa akuyafika bawesiphandla ukubona lutho
sebe dlula amathumi amahlanu 54 asebebuleyo yilo mkhuhlane kulesi sabelo selokhu uqale linyanga ngimele umsakazo we studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafatswanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust iPIST sixoxa ngophenyo alwenzayo esigabeni seMashonaland Central eMount Darwin.
Research le noma isurvey esiyenzayo siyenza ngaphansi kwe-Post Independent Survivor Trust ngoba sikhangela amalungelo abantu ngathi kuphela as a political violence but lama-social and political and economic rights.
Ungasitshela ngokubonileyo.
Abadala bathi zinhle indaba ezinhle kodwa ngapha eMashonaland Central indaba azizinhle ezokunanza lokusaba i-COVID 19 ngihambile ngabhoda indawo eziningi ama-district lama-wards ngabona into ekhona ukuthi lele lo muthi we-COVID i-vaccine ingcosana ayikho njengalokhu okukhulunywa ngabantu. Ngifikile ekumatope clinic ngafika enyakasikana ngafika e-Mount Darwin Central Hospital SBTC Project Hospital kwakhanya ukuthi vele akunalutho. Into enginanzeleleyo mahlabezulu ukuthi abantu bangapha abafuni ukuyahlatshwa ngezizathu ezithile. Eyokuqala ukuthi abantu bangapha iningi yabo ngamapostoli bangena ithethi zomoya ezinye ziyanqabela abantu ukuthi bayelatshwe ezibhedlela. Okunye ukuthi kulamanga hambayo enza abantu baziboze ngoba abanye sebeholwa okubhalwa ku-WhatsApp naku-internet njengoba sazi ukuthi abanye abantu bathi ungahlatshwa i-vaccine uzashanya uzathenwa njengendoda uzaswela amandla uzakufa ngethuye. Konke lokhu kwenza abantu besabe ukuyahlatshwa. Ngitsho lamatitsha ngitsho lamanesi indaweni ezithile bayathandabuza ukuhlatshwa.
Kuyini okunye okutholileyo?
Into engiyizuzileyo futhi ngapha e-Mount Darwin ematope clinic ikuthi abantu baya hlatshwa abahlatshwayo bonabo abaphiwa amakhadi babhalelwa emavini awesikolo ukwenzela ukuthi babe nerekhodi. Kodwa irekhodi leyo siyamangala ukuthi ama-jabs lawo noma inomba le noma imithi le angithi fanele ihambelane lamakhadi. Kwinto eningi abantu bayabuza ukuthi kanti amakhadi ethu angaphi. Kuzakhanya okungani abanye abantu bazaphiwa amakhadi bathengiselwa amakhadi bekamba amanzi ukuthi bahlatshiwe ngoba uma kungahambelani inje ekuseni lekhadi amakhadi akhona ayangaphi. Ngomunye umbuzo sibili abakhala ngawo ngize ngabona amabhuku baphindule emabhukwini betshela ukuthi amakhadi azalandela. Kubi kumnyama ngenxa yokuthi ngibona ngani only 1% ngapha e-Mount Darwin abantu abagijime ukuthi bayehlatshwa imithi yakhona eminye ukhanya ngani sithwalile eHarare ngezinye izikhathi iqala akukho okwesibili akukho abantu sebephonguswele ukuthi bazakwenza njani. Labo abafunayo kodwa into esidanisileyo yikuthi iningi bangena ithethi zamapostoli ezingafuniyo ukuthi abantu balatshwe. Yikho-ke hhayi uhulumende kufanele egijini sibili efundise abantu bakhulu e-Mashonaland Central.
Kuyini okuqakathekileyo okubonileyo?
Abantu bangapha abalandeli izimiso zewo emfeni bahamba bebaningi wokuthi vele kungani akula khuhlane amamas abalandaba lokuthi abantu bengaxhawulani. Kunzima sibili ngahamba ngayakhangela kwenye indawo kwakufike khona zafika abantu beqamelene kakhulu begqoka ama-gaming zabo bayadla bayaqwambana izandla. Ngiyabonga imoweni futhi Magalela Mafatswanda ijazendis
lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafatswanda umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independence Survivors Trust iPIST
ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North kwinhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eye-ARTUZ. Sicubungula udaba lwamantombazana afunda emaphandleni nengxaki abhekane lazo.
Abantwana bese njengakhathesi so bangena entweni ezingayisile, so yabona abanye sebesezibungiswa and stuff. Ama-secondary girls early marriage sikhangele abafana abaningi vele sebeye ku-mining, ima illegal mining lana. I-secondary community engifundisa kiyo vele iku-mining lana ama-mines kakhulu. So that's way abantwana abaningi sebekhona ngalo, abanye amakazana sekhona ngale for prostitution. So yinoma problems esiziwakhangelele xa isikolo sithatha isikhathi eside so zingavulwanga. But there's nothing that we can do because lapho ama-cases e-COVID they are rising daily.
Ungathi uhlupho lokumantombazana kakhulu kula abantwana abangabafana ibapha baba baningi eklasini nxa selibuyela.
Kakhulu khanye sengikhangele ngesikhathi sirejista abalokhu abantwana for 4-4 levels. Kule inamba idiklayinile kakhulu. Kufanele ukuthi abafana vele sokungani kuyafanana because out of it has of taking something. Sebekukho kurejista abantu abangu-less than 20, about 16-17 there. It was only about girls ukuphela abankazana. Sekuhlangene vele bonke boys vele abaningi badropile out.
Kodwa kule nhlelo yini emphakathini ezokuhuga abantwana ukuthi bebuyele esikolo kumbe inhlanganiso ezizimele ezibancedisayo?
Hayi, akhetha ama-organizations asekhona amaningi. Abanye baba-back at school sebebemntu ezoqeda ama-O-level zakhe. Abanye baba-empower into nje zokuthunga into ze-poultry and so forth because ilangayela ku-community engiyiyo yona. Akhona sele ama-organizations was doing that to the girls out.
Abafana ke laba abathatha izidakamizwa.
Ya la ukhona njalo akukhona makhalisa ehlisi zokuthi uthathe amasoko ama-programs amaningi or as noticed they are no longer ukuthi sesithi emntana noyinkazana kakhulu but se-involve sekule-inclusivity yokuthi even umntana ongufana naye get to benefit from that because most of them are going to be able to get to the money that they will be able to get to the money. But this is what we're living in. It is a lot of people who are going to be able to get to the money. I'm going to be able to get to the money. I'm going to be
kuyabancedisa yini phambili lokho ukwemba amatshe aligugu abafana ukuthi yinto umuntu angaphila ngayo?
Ngiyakhangela thina yabona abantwana labana baya esikolo cause I think ilife yangale iyabathinta because bagcina ngaso ephenduka vele sebe abantu abezele ucommunity labana asebe-round yanto because of i-community yaneyalanto ngakhaya i-community esekuma-illegal mining. It's just a commission to move to the world. The moment they come to Laliana, we would touch it to Allah, trust, and so forth.
Ungachazisela ukuthi ubona umahluko kuyiphi abantwana laba abafunda emakhala basemaphandleni othi ekugcineni imfundo yabo ingasafani?
Ya abantwana bemalokhuza bemakhaya kumbeso abafunda and then isikhangele futhi abekhava abanye ama-tikibinzo abasuke kwenza imigala amathisa zabo around right abantwana bahamba ngesoti kokuthi besiya njani besiyafunda kuma-angwisenza ama-extra lessons of private lessons sabekhaya isele yedwa kulakalambalisalayo awufundisa sayo online learning ngineleli kubo bonke radio lessons angineleli bonke because abanye vele akuna radio ekhaya akuna TV ekhaya so ubangekhaya vele singathi ngikhangele sibulayo emakhaya vele emaphandleni ischool zama-schoolfees ankhona vele ze-creative na-45 ama-resources abanawo ukwenza ukuthi isikolo sinaesibhukeni 1 or 2 or 3
Siyabonga
Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selize lafika kuzigidi ezimbili. Kubanjwe abachayeli bezimoto zohlobo lwama-trucks kobulawayo bethwele impahla ezicathangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Sukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.